ekhuluma ngeva komhlangano wenzele eHarare nentatha lezindaba ezivela kumankampani ashiyeneyo. Unobhala wezoshi uMnumzana Fosa Dongozi ukhuthaza intatha lezindaba ukuba ziqakathekise kuloba lokusakaza indaba zikaZulu. Uthe kuyadanisa ukuthi indaba eziningi ezibhalwa kumbe ukusakazwa zintatha lezindaba kulezi nsuku zikhangele kakhulu abantu abasezikhundleni lemahhovisini, hatshi abantu kazana. UDongozi uthe ukungalobi indaba zikaZulu kwenza induba ezihlangana labantu abaningi zigcine zisiba into yansuku zonke kungelamaqhinga okuzilungisisa.
Silohlelo kuhlelo lolu siyabe siya ezigabeni ezijiyeneyo sifundisa intatha lezindaba, ngoba into esinanzeleleyo ngeyokuthi kaninginingi intatha lezindaba sijayele ukulandela labo abemahhofisini omama labobaba laba abagqigqiza amathayi. Singalaleli kumbe ukubuza izakhamizi ezisemakhaya ukuthi zona zicabangani, ziphatheka kanjani kunhlelo ezijeneyo.
UDongozi uqhubeke esithi indaba ezihlupha uZulu ziyehlukana ngendawo, kungakho ke ukuze intatha lezindaba zikunazele lokhu.
Njalo okuphatha izakhamuzi zemadolobheni njengaseHarare lapho esikhona, ngasithi lezakhamuzi ezisekhezi kubosontala kumbe kubogogo esanyathi khonale, zitheni eHarare kuyabe kungela ndaba zamadibha, kodwa uza kuzwa bebuza ngani ngendaba zamanzi, ukuthi amanzi aphume empompini zabo, ingcekeza kumbe idoti akula oyithwalayo ukuthi ayeyilahla. Kodwa sisuka lapho sizabe sesingena ezigabeni kubomashonaland east, lakwezinye izigaba, lapho siyabe sesitizwa-ke manje umkantsho wendaba ukuthi izakhamuzi zikhala ngani.
Omunye akade enxuswe emhlanganweni lo ukuzokhuluma nentatha lezindaba isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyathi, yena ukhuthaze intatheli ukuba sibhale indaba zenkohlakalo eyenziwa ngamapholisa. Unyathi uphe isibonakaliso zamapholisa aboshwe edolobheni leMarondela zinduna zabo ngemva kokubanjwa bethatha imali kubatshayeli lapho okumiswe khona izimota ku-roadblock, esithi izinto ezinje izokumele zilotshwe zintatheli.
Sicela kakhulu abatshayeli combo operators akumelanga biyekele abatshayeli besenza lokhu anesithi i-bribery kumapholisa. Siyabopha abatshayeli, siyabopha abanikazi lamapholisa konke.
Enye intathelo ekade isemhlanganweni lo uMnumzana Leopold Mnende we-newsbubble.com, yena othe bafunde ukukhulu ngokusebenza ezigabeni.
Sifunde ukuthi nxa sibhala izindaba zethu kufuze lathi sikhayele izindaba ezenzakala ezigabeni, kulokuthi sise silandelana lezombusazi. Abantu abasezigabeni yibo abazaziyo izinto ezibahluphayo, izindaba abazifunayo, njalo lezinto ezibahlukumezayo.
Izushi zaqhubeka ifundisa intathelo elizweni lonke ukuze indaba ezikuzigaba zilotshwe lokusakazwa kabanzi. Ngimele 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.